Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi ngugonyethi engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sibilizimuhle impilo kwabesifazana ibilukhuni kakhulu sibili imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama. Nxa ikhuluma iqiniso bekudonswa ngeswarisi ngesitho kwenzakalani ngemva kokufa kukadanki hayi owaye vele efanele athathe leso sikhundla kwakunguthokozani Khuphe xa kulandela i-constitution yethu engumuye othathele usikhundla. Bagcina bona amadoda wodemangalelana ebanga leso sikhundla lakhathesi kunje kungavele kube lelutho ye uThokozani kungaba lelutho ye uMakhuphe liyambona. For example khathesi angithi kulale ilokuza inhlanganiso eyabunjayo
ipolad
ibize lakhe yile liphumayo kodwa ayisiye yedwa wajona leyo polad njalo kayisiye yedwa okhomunicator nabantu bezana ngoba kunje khonapha yena uchamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza umgabe umgabe kakula muntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo yena uthangirayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa umnangakho wahamba wayambamba izandla kwa waba khona ngale naye e-National Stadium akula muntu wakho wathi kurungu kodwa uThokozani khathesi ungene kuphola dimaye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbungu yangona kayiphinde uma WhatsApp group khona iNguThokozani kokuphela nguThokozani kokuphela base besithi bona kupolitics akula permanent friend akula permanent enemy kathi yena nguyona ama permanent friends lama permanent enemies kupolitics amadoda enganawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo social media labanye bechothozwa abakupolat kodwa lina libona ingani yinhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe.
Hayi, abachothezwa kufanana lokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitsho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho isibhala nge-red pen ukuthi kuthi iyabe kudinga. Into yonke kodwa iyazanywa. Kubonakala ukuthi behlule. Angithi laye khathesi umunye umgalo sasikhalela ukuthi kati yena uyabe nalo ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena umnankagwa sevumile khona lokho. Sekuvuvi njalo. Abantu badingani kumnankagwa bayathengisa njengoba ngisitho mnanzabe lokho emphinde. Ye uThokozani amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezana. Abafazi kabavunyelwe. Mina ipolati ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba kathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye athenda kabili kathathu nami ngizibonele ngizizwele ukuthi singaye sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule nathi siyibonile ukuthi iyehlule otherwise engxenye kuzabangcono labo abathi bona bangakulungisa akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso kuyebenzini special njengabomama ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo nxa uyifisa esitolo iyabe kubizele enye imali ongayaziyo. Tshukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ijoge lakhona elitshelwe ngumuntu ongumama hhayi ngiyakutshela lizima ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana. Amagesi kangikhulumi ntombi imbizi yathathwa ebuseni uvuke kule busuku uthi uphekela abantwana baye esikolo amagesi sehambile akula magesi amagesi abuya ngo-12 lilele kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke uphekele abantwana ngo-12 ebusuku inkuni yathi yatheuyakuya enkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa ngokuthela ke akula mvumo futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile akula manzi kumele liyefole ezibhoraneni liyetshayana khona leseli bangamanzi ezibhoraneni akunjeli ukuthi konke khonokho into egada phezu kamama ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile ekutshelelayo ukuthi lambi.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu, yena owazakala ngokuthi uGonyeti, ungumgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela ekwabulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga, ngise-Washington DC.